vele khona ngasibona i-testing angisho kumele ibe voluntary umuntu azizwele yena angisho kusitho kuye ngoba kwabanye abantu lingambamba kanti lezi zinto zakhe kugcine kunjani kumhlukuluze ekuphileni kwakhe angisho umuntu kaziphumele egcekeni into engaba khona mina engibona ingaqhakathekiswa ukuthi i-information abantu abaphiwe ulwazi babe lolwazi bazwisise bazenzele ama-choices abo indaba yokubambana ngamandla angisho sokuyikungathi suthatha amalungelo omunye umuntu uwafake wena ezandleni zakho angisho umuntu kabe lelungelo lokuthi azikhethele akufunayo azenzele okuhambelana naye angisho kuye ukuthi akafuna ngisho kodwa ukuthi uthi yena empilweni yakhe ngisho kuyaze ukuthi aphambanisa impilo yakhe ngisho
uMongameli Mgabe uphinde wathi yena ngabe amanye amazwe aba lomthelo we-AIDS levy njengele Zimbabwe
ayibona indaba sibili AIDS levy iqalathekile nami ngiyayithanda sibili indlela enhle ekuncediseni nxa sibili kulawa amazwe sibili alesifiso ukuthi bayenzelele ngoba sesikhangela isikhathi esiningi izwe sikhangela lathi lapha eZimbabwe khanya sibili iyasiza indawo eziningi ezehlukeneyo sibili kulokutshintsha ngoba kuyayenziwa imikhankaso eminingi iningi ngapha kuyancedisa kuma-communities amanye ngamaphilisi indlela nje ezijeneyo kumbono omuhle kakhulu lo engawusekela
kodwa umongameli weMalawi unkosikazi Joyce Banda uthe yena hhayi lokhu kubangela ukuthi abantu bebhadale imithelo ephezulu kakhulu uthini wena ngokuthathelwa kwabantu i-AIDS levy leyi lokusebenza kwayo kuyahambelana
kutho ukuthi kungumbono ye okuthi yena ukuthatha ngayiphi indlela ngoba kuyukuthi nxa kunguye elizweni lakhanyitho sibona ukuhlupheka okunde sibona ukuthi umkhuhlane le oyegcikwane siyabona ukuthi uyabhizisa ngisho but ulendlela yini ezinye angazenza ukuthi ancedise yini bonabo abanjani abahlukuluzekileyo ngalowo mkhuhlane futhi ngalenye indlela kodwa imali yakhona iyabe iphuma kusiphi isikhwama ngoba abantu bayazinikela njengalapha ngisho wonke umuntu osebenzayo akhiphe nje owulutshwane ngoba ngingakukhangela yi-3%.